ukuphuma kwezikhili la kwadleni la ikakhulukazi amacala amakhulu lawo ngithengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekungeni umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kuziphatha amandla ezikhangelene ngalelo sele. Ngani? Ngoba nxa kusenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-amnesty ayarepa lawa kangeni kungena lawa amanye angamenzi. So lawani nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeka kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile igqibela kungakapheli bona sephumele kuthiwa uxolele and kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazathatha icala lokudlengula baleyise bathi umuntu engaxolelwa ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezingale ezingaxolelwa. I-amnesty khangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asulekuhlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho awalandele ezimbabwe so singathi ezimbabwe there's no rule of law kule excitement maybe yokuthi ena kuya kuma-elections lokho ngokuvula abantu nje kwathiwa mhlambe kelesini
bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesebhike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlengula ukubulala kulani lokuthi lo mnyaka yonganani. Okay, singasikhangela i-victim especially ma umuntu ovele emnanyeni edlengulwa umuntu okudala wakho nje 1 year. Lapho I think kumele abantu sihlokome kuhlike lokuhlinziswa kwantu abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukudlengula angikuphume after 7 years. Kumele basichazele umthetho abasebenzile ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo. Ukhona nje oyeke ethithi leyo avuka ngobe lokuhlizisisa baphenge ukuvulela abantu nje bakhona kanjalo nje ngoba leli vela i-asonto ekuthiwa into 1 year. Hayi siyakhathalela ukuthi iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule sikhangela icala sikhangela iminyaka.
Wona amacala okudlwengula siyabona aya phambili elizweni. La macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uzwe kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe. Uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana?
Eqinisweni ukuthi eZimbabwe kuyomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyayibeka imithetho kodwa angayisebenzisi. Iyabe senza lokhu singathi i-brain spending, i-intentional community ukuthi khona ithiwa eZimbabwe kube mthetho lo lalo lalo. Ngoba iZimbabwe ungakhangelayo singakhangela i-marriage act, ikhangele ama-elitals marriage, imithetho yonke evikela abantwana ngezocansini. Ikhona yonke le, ithen literally kick ungakhwethuza nje ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa akusimplement, akusebenzi.